Bengibona nje ngiphonga unandlela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedluleyo iziphatha amandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi abahamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo ukuthi u-Vice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela e-California. So singazi ukuthi kumbe igciwane leli ulithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi u-Vice President wahlatshwa amajekiseni womabili awokuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster kusoso kulobufakazi sibi lobugcweleyo obutshengisa ukuthi ingazi kubamba i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili yokuqala leyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba enalo igciwane elayo i-COVID kodwa kaguli, ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi kumbe utshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu ngiqonqosela, lokhu ngikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla, lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa naloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ile booster shot, ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela. La eZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina, ye unje konje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni, ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wanjela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona layo esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua, ngakho-ke hayi asoze siguquke sibe zinkawu, siyabe lokhu singabantu siphila sile mpilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.